Soko izika disenda bago VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 olwesithathu mhla ze-6 Mabasa 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, isikhulumeli sedalela eParliament uMnumzana Jacob Mudenda ukhuza amalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change ukuthi angalokothi aye edale egqoke impahla ezilombala olithanga kuleli dale njengalokho abakwenze izolo.
Ngoba nxa enqeza sithi ikhala liyayivunyelwa, that means abe-MTC alliance akusafuzanga bagqoke red, abezanu PF akusafuzanga bagqoke yellow.
Ukhetho oluzayo solusondele, kodwa amabandla ezombusazwe asemadolonzima emkhankasweni. Kwenzakalani?
Njengoba indiphume njengoba vele bekukhangelelwe ukuthi izophuma, okuzayenza ukuthi u-2023 yena angaphumi njalo kuyini?
Icele le-MDCT elikhokhelwa nguNkosazana Thokozani Khuphe elasekela amalunga ebandla le-CCC lizasekela bani kukhetho oluzayo?
Kufuze sigijime ngemva kukababa uThamisa, ngoba kuye yedwa emkhisimbuna ukuthi engakhulula abantwana beZimbabwe abayikhokhulula.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Isikhulumeli sedalela eParliament uMnumzana Jacob Mudenda uthe amalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change kufanele engagqoki izembatho ezilithanga kuleli dale njengalokho abakwenze izolo befungiswa ngoba kungumbala webandla labo. Kodwa uMnumzana Thendai Biti, omunye wabasekeli bakamongameli waleli bandla njalo oligqwetha, utshele intatheli zindaba izolo ukuthi isinqumo lesi asiko emthethweni ngoba akusicala ukugqoka ithayi kumbe ihembe elithanga ebonisa ukuhlonipha. Uthe okungafunakaliyo ukuthi umuntu agqoke ikawuso kumbe ilembu elinjengalawo awazakala ngokuthi yiZambia. Amalunga edalele eParliamente asanda kunqoba kukhetho lwama-by-elections olusanda kwedlula afungiswe izolo, njalo amakhansila asethethe inyathelo elifanayo kwamanye amadolobho. Ilunga le-CCC uNkosikazi Sichelesile Mahlangu obesedale leParliamente izolo uchasisele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ngomhlangano abawuqhube lebandla lakhe phambilini kokufungiswa.
Ngo-9 o'clock sambe sahlangana ama MPs amatsha lamadala angene ngokurecord la angena ngokuthiwa ngabanye bethu. Sanikwa ama books ayiwasidayo standing rules. Sasiqeda lapho sasesitshelwa nje ukuthi sizahambisa njani ezingesikhathi semini, lapho bese sizahlangana khona sesisiyatshotshwa ukuthi singene edaleni eParliament. Siqede lapho around 12 sasesiyahlangana-ke iparty yethu i-CCC. Sihlangana lapho sihlangana lo president bekuqala ukuthi uhlangana esicongratulator esikhedlala ngendlela okumele sisebenze ngayo. Since iparty yethu kuthiwa yi-Citizen Coalition for Change, upresident besitsho ukuthi yes, sesingenile kodwa kumele sibuyele ebantwini abayibo abasikhethileyo, siyebonga, siyesebenzela abantu izindawo zonke nje, sibona ukuthi siyahlanganena nalabantu ema-churchi ngaphi ngaphi, zonke nje indawo sibesebantwini, singaphumi ebantwini. Wagqugquzela kakhulu ukuthi ama-MPs kawahlale ezigabeni zayo ukwenzela ukuthi lanxa sebephenduka sebecela ivoti kungabi yinto entsha, kungabi kuze ukuthi sokuthiwa hhayi thina u-MP kathi besivele singamazi. So ucelile umongameli wethu ukuthi siyehlale ebantwini sisebenze labantu.
Ngezindlela selizimisele ukusebenza njalo esigabeni sakho kuyini okukhangeleleyo?
Mina esigabeni sami engikukhangelele kakhulu kulama projects ayicelwe ngabantu singaka recall ayesasizawa sebenzisa ngemali yethu ye-CDF. Sengizimisele ukuthi siyawaqedelela ngoba sashiya wasalela emoyeni ngoba kwafika isikhathi sokuthi singanaphutshisi kwangena indaba yama-recalls. So mina ngiqale ngevuka ephelileyo ngenguthende nalesidlulele bengisabonga izakhamizi. Ngesandi nalenzayo ngizabe mbonga futhi izakhamizi ku-ward 19 lasemapheli ebhen. Ngisuka lapho sengibiza-ke umhlangano ngoba ngiyabe sengile nto engimumetheleyo embelele ephalamenti. Bengingeke ngithi sengizokwenza i-feedback nalanto engimumetheyo. Sengizaqalisa-ke ama-feedback ami lokubiza ama-stakeholders whereby sesiqedelela ama-projects ethu ngemali ye-CDF.
Isikhulumeli sedalela ephalamende umnumzana Mdenda uthi abantu bengagqoki impahla eziluphawu lwebandla. Kuyini okwenzakeleyo njalo lina liphendulela thini?
Ukhanya abangene ekuqaliseni u-Honorable Chinotimba nguye osukume wafaka i-point of order ukuthi abantu bangani bagqoke irigalia. U-speaker wasethembisa ukurula ngemva sebeqede ukushaya in abantu. Uthe sephendula-ke wasesitsho ukuthi abantu next time bengavuyi begqoke imbala yama political parties abo. Sase sizama ukumbuza ukuthi njengoba kulabanye abagqoke i-green uthini ngabo? Wakhanya esithi yena userulile and ubekile but asithi mina ngivele ngigile outfit yami eyellow. Angisoze ngiyekela ugqoke outfit yami eyellow ngoba ayiso regalia. Kungenzeka ukuthi ngayithenga kungakabi le-party ele colour yeyellow. So sokufuze ngingasagqoki yini impahla zami. Njalo futhi khonokho akukhulumile uspeaker akukho oku-standing rules order book ukuthi abantu bangakukho okukhona ukuthi abantu bangavuyi begqoke irigalia ebhalwe i-political party. Akutsho ukuthi ikhala leyo ingayivunyelwa ngoba nxa enqesa sithi ikhala leyo ayivunyelwa that means abe-MDC alliance akusafuzanga bagqoke red, abezani u-P F akusafuzanga bagqoke green yellow ngoba labo ikhala balayo ikhala eyiyellow balayo ikhala eyi-white. So asikwazi ukuthi abezama ukuchazana ukuthi abantu sokuze bagqoke amakhala anjani.
Lungu Nkosikazi Sichelesile Mahlangu omela iphumula edalele ephalamende obekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare. Ukhetho oluzayo solusondele kodwa amabandla ezombusazwe akhanya esemadolonzima emkhankasweni yawo. Sokusele inyanga eziphansi komnyaka owodwa ukuthi kwenziwe ukhetho. Kweminye iminyaka ngalesi sikhathi kuyabe sokuxokozela kuluthuli amabandla ekhankasa. Kodwa lomnyaka kulandela ukhetho lwama-by-elections olusanda kwedlula, amabandla akhanya esephumula ngemva komkhankaso obusenzakala kumaviki ambalwa asanda kwedlula. Sixoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu, saqala ukumbuza ukuthi ulubone njani ukhetho olusanda kwedlula.
Akukho okutsha engikubonileyo kukhetho lolo lwenzekale manje. Sibone vele sihleli sikubona ukuthi abemakhaya bavotela iZANU, abedrobheni bavotela i-MDC, i-SCCC ne-MDC abaphikisa uhulumende obusayo. So angiboni ukuthi umuntu ohlakaniphileyo kungamenza abe-excited or ajabule ukuthi hawu siwinile ngoba lokho angithi ngumpikisha nje osibonisa ishayide tize njalo isayidi engasiyo yonke esivele siyazi. Khonoku ukuthi kuphume kufanana kufuze ukuthi umuntu ozimiseleyo ngendaba zokuwina omnyaka ozayo azibuze ukuthi kathi manje maso kusenzakala kanje omnyaka ozayo kuzoyenzakalani.
Manje nxa sikhangela ukhetho oluzayo lolu oluka 2023 olulenyanga nje ezilutshwane ukuthi lwenziwe, ubona ngani luzahamba njani?
Uma sikhangela ke ke sikhangela lomnyaka ozayo lo khetho lukhangela lokuthi lwenziwe kufuze sizibuze njengabantu bezibaphe bazibuze futhi nalabo abaphakathi kokuphikisana laba bezana ukuthi njengoba into iphume njengoba vele bekukhangelelwe ukuthi izophuma okuzayenza ukuthi u2023 yena angaphumi njalo yikuyini so mina uma kuyikuthi bengikulu laba abaphikisana nohulumende bengizozibuza lowo mbuzo ukuthi ah njengoba kuphume kunje ukusho yini ukuthi lalezi ezika 2023 ziyaphuma zinjalo enye into futhi ebengizozibuza yona if bengu opposition yileyo ukuthi njengoba sithethi nasiwini labe opposition siwine ama constituencies amanenga ngaka wangapi lo msini akulo ke wathi zekhi the izekhi yathi zekhi yathi bawamukele bayamukela impumela kakuhle kwabamnandi ngomnyaka ozayo ungathi sokuthe kwaba lo kucila khonoko ku regate okuhlala kukhala ngakho eZimbabwe izani besithi how linalithe liwina sizange sicomplain last year izekhi lenzele kuhle umsebenzi wenu kanti manje selikhala ngani manje kushuthi vele ningabantu abangawaziyo ukuluza ningabantu abangamukeliyo malithela ngqotho so kulobuqili kulobugalatshane obuzenziwa kusetshenziswa naleyi election kuthiwa khona izekhi isiyinto enhle kakhulu eyenza ama-election achiye kungela msindo so next year ngomnyaka wezamaso kuthe kwadliwa laba abaphikisayo umsindo bazowenza njani
khona ukwenza kwebandla lezabo ukubone njani kuyathembisa na kumbe vele ikuchitha nje isikhathi ukwenziwa ngabezabo
izabo libandla elidala angiboni ngani ngabantu asebebambelele entweni eyadlulayo mina ngokubananzela kwami uma bekukhuluma indaba yabo mbonani sebeyilaba abantu abafuna ukuyenza i-politics of coalitions ukuthi bangabamba iside ethize kumbila abantu abayi 20 bese kuthiwa khona njengoba linabe abe CCC nani line 35 asani sen sibe ne 55 manje ke impumela leyenza kale manje mboni ngani ibalahlisile kakhulu ngoba abenelisanga noma usuhlanganisa for example inumber zabo eze Cholocho South for example hlanganise le CCC kwakina kungayenzanga mehluko so imboni ngani nje bahle babangalaba nabantu ukuthi mabehlakaniphile bekufuze vele bahle bakhohlwe ngo 2023 ngoba hayi babedlalisa isikhathi njengazi ukuthi babekwenzelani
umnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu ucubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa lokho sikudaba lwezombusazwe icelele MDCT elikhokhelwa ngukosazana Thokozani Khuphe lasekela amalunga ebandla le-CCC ancindiza kukhetho olusanda kwedlula ukhuphe waxexebuka kucele elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora wathi kasafuni ukuba kulelo bandla ngoba lilobudlelwano lebandla lezano PF ngalokho watshela abalandeli bakhe ukuthi bavotele amalunga ebandla le-CCC kukhetho olwedluleyo lokhu kwabonakala ngabanye njengendlela yokuthi ukhuphe usefuna ukuba ngomunye wenkokheli zebandla le-CCC okungathakazelelwanga ngabanye sixoxele esikhulumeli sikakhuphe umnumzana Ntando Ndlovu ukuze sizwe ukunengi ngalolu daba
uDokotela uThokozani Khuphe ulokujabula okumangalisayo kakhulu ngempumela yama-by-elections lawa adlule ngenyanga kaMbimbitho abalandeli beStudio 7 bazakhumbula ukuthi uDokotela uKhuphe nguNhlolanja wasungula umkhankaso okuthiwa hashtag beat the pot no vote for Monzora no vote for ZANU-PF waphinda njalo mhlana zimachumi amabili lanye ngoMbimbitho wamemezela ukuthi abantwana bonke abeZimbabwe kanye labalandeli bakhe bavotele ibandla le-CCC ngokunjalo abalandeli bakadokotela uKhuphe kanye labantwana beZimbabwe bahamba bayavota ngokuningi babo bavotela i-CCC waphuma impumelo enhle kakhulu leyi oyenza ukuthi i-CCC ibe namasithi angu-19 phakathi kwe-28 ade contestwa kudalela iphalamende siyathaba ngempumela leyo ukuthi umntwana ozeleyo ole-2 months ukwanisa ukudla ibandla elile-42 years libusa ilizwe leZimbabwe
manje nxa sikhangela ukhetho oluzayo olomnyaka ka 2023
2023 libona ungani liza ngena kukhetho lolu njani liza sekela yini ibandla le CCC
abalaleli be studio 7 bazakhumbula ukuthi uthe ukuqala umbimbitho lonyaka uDokotela Khuphe uyenze umhlangano labo nozindaba kobulawayo lapho achaze khona ukuthi njengebandla le MDCT kusiwa phambili sibezasebenzelana lamanye amabandla athekisayo ukuze kufuqwe uhulumende wezalo PF lo uhlukumeza abantwana beZimbabwe. Uphinde wakugcizelela lokhu mhlana zimajumi amabili lanye ngombimbitho lapho atshele khona abantwana beZimbabwe labalandeli bakhe ukuthi kabavotele ibandla lesi-CCC sisiya kuma-by-elections. Okucacayo ngalokhu yukuthi sisiya kukhetho luka-2023 sikhangelele ukuthi abalandeli bakamama uDokotela Khuphe basekele i-CCC njalo bagijime ngemva kukababa u-Advocate Nelson Chamisa ngoba kucacile nje kumuntu wonke ukuthi uma ngasifuna utshintsho lapha elizweni leZimbabwe kufuze sigijime ngemva kukababa uChamisa ngoba nguye yedwa emsimbona ukuthi engakhulula abantwana beZimbabwe kugqili abayikho khona okwamanje abayikho khona.
Kule ndaba ezimbalwa eziphathelane loluhlu lwamavoti i-voters roll esibone zivezwa ukubana azihambi kuhle lina njengebandla lithini?
Okucacayo kumuntu wonke weZimbabwe ukuthi kuselohambo olude ukuze silungise i-electoral act yethu sibe lama electoral reforms ngoba siyakwazi ukuthi ngokhetho oludlulileyo ama-candidates azanganikezwe i-voters roll e-updated e-capture wonke umuntu akwazi ukuthi kusebenze iphi voters roll ku-election ledlulileyo. Siyakwazi kwezinye indaba kulama allegations awe vote buying ukuthi abantu bethengwa ngomumbu bethengwa ngamabhasikili ukuze bavotele amanye amabandla. Kwezinye indaba ama-polling station abefakwa emaguswini. Kwezinye indaba ungacaci i-voter inspection le-voter education. So esingathi khona amabandla aphikisayo kufuze afuqe ukuthi kube lama electoral reforms siya kukhetho luka-2023 njalo izi yeki kufuze ifuqwe ukuthi itshengise ukungakhethi hlangothi sisiya kuma elections alandelayo ukuze impumela yokhetho ibe impumela ezathathwa ngabantu bonke beZimbabwe serious kungabi lo muntu oza ncintisa i-outcome i-election ezayo.
Umnumzana Ntando Ndlovu isikhulumeli sikaNkosazana Thokozani Khuphe umkhokheli wecelele MDCT ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo.
Lo ngumsakazo weStudio 7. Sisakaza eZimbabwe. Isizwe siphuma eVoice of America eWashington DC.
Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi idale lephalamende elitsha elakhiwa eMount Hampden seliphelile njalo sokusele ukuceciswa nje kuphela. IMount Hampden iphandle kweHarare okungumango ngamakhilomitha amachumi amabili lanhlanu. Iphephandaba leNewsday lilodaba lokuthi uhulumende kafuni kukhuluma ngodaba lokukhethwa kukamsekeli kamongameli welizwe. Ilizwe selenelise umnyaka owodwa lingelamsekeli kamongameli ngemva kokusuka esihlalweni lesi kukamnumzana Thembo Mohadi. Akulamthetho obamba umongameli welizwe ngamandla ukuthi akhethe umsekeli wakhe. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Sibingelele basakazi beStudio 7, sibingelele lonke ngobuningi benu. Ngokuqala ngithanda ukubingelela uPresident Mkondisi Moyo weMthwakazi Republic Party sokuhlonipha mhlonitsho. Noma nje kuney'nkulumo ey'thile ey'khulunywa njengabantu nje abangazi lutho. Into yokuqala engizafuna ukuyisho nje ukuthi njengoba abantu bethi sivotele iZANU beyosho kanjalo noma iMDC Alliance, ngiyazibuza mina ngokwami ukuthi yazi umuntu wakithi
ukuthi ongacabangi ngendlela efanele ngoba uyasifisela emuva ngoba ungabuka iMDC Alliance labakhuluma ngayo ibulawayo ngiyakithi thina abantu bemathebheleleni ungakhethekile umhlobo ukuthi ngumuphi kodwa uyathola ukuthi ikhansela lendawo yakubulawayo more than 17 councillors ngabantu ababuya ezishoneni umuntu lo uzenza kanjani i-development enebuya emaswinko ngosiyana asizameni ukuvula ingqondo imthwakazi yiyo iparty yabantu ngoba izokwazi ukuthi noma bavotele labo bantu ngokuya kwesikhathi ifake abantu bayini abazosebenzela iblawayo waye bebona ukuthi umgwaqo ugubhekile bephethe hayi umuntu osebenzela kwelinye idolobha alikho indebele elisebenza eHarare libe noma yiMP yaseHarare noma libe yikhansela zinukene amagwaqo abantu bakithi lingalahlekisa abantu siyabonga enengikhulumayo inkosi yabo mfana uphamuke tsholotsho laphayana ngaphansi kwenkosi uMatupula nyabonga
linjani kustudio zeven kojonga umkoma chakuti bonke labavele hei mina yathaba vele ngomsebenzi eluyenzayo ngoba vele liyazisimula eZimbabwe okurongo okuqondileyo but okuninginingi liyazibonisa vele okwenzwa ngabantu abangafuni ukuthi siphile labo abantu bezambia kathi yenu uloku zenu isikhulumelo zikamnangagwa lesi ukhuluma ngendawo ebhalagwe kulesi hlobo esabulawayo yini ngake ngala sihlobo esabulawayo ngapha emandebeleni that's why ukhuluma so ukhuluma ishiti yakena leyo ubona nganini iZimbabwe loku zeni ilizwe lakhe uthatha iZimbabwe kwenzwe lakhe sibi yibo abantu abangafunakaliwo nalabo ngabo loku zeni umnangagwa ngabantu sibile nomnangagwa nguye futhi waye nguminiso of justice konapho ngesikhathi segugura hunt ekhokheli loku zeni iqembu lankona so konapho vele angikwazi ukuthi nxa bekhuluma so bepolisa kana bayebenzani shuwashuwa ngabe kula bantu abakwaziyo vele ngabe mina ngiyabatshela ukuthi behambe khona ngale bhalagu bevusa abafi bona ukuthi kungavele kufuka umuntu kuphele ecabanga into engalunganga ngabantu ona langa na edilizi iloku zeni izinto ezenziwa ngabantu behle behlanye sibi ngoba kulunganga khonokhu yiko kutshengisela iZimbabwe ibambeni khona mina vele kuyandina mina yadina kuyambhowa mina ngikhuluma so mina nisomndebele mina ndishona mina nisuke emashonaland but hayi kungicabule ngenye indlela yokuthi vele sithede ukuthi siyakilizwe sonke vele sebediliza ngenye indlela sebezwisa ubuhlungu ngamandebele lathi thina mina yazi ubuhlungu kakhulu ngoba ukufa komuntu hayi azinto elula yona le iZANU PF okwakathesi kathesi abayenzi ama-primary election abo balwa khonapho nxa besilwa akula muntu even obotshwayo busy ukubopha abantu be-opposition bona laba vele every day kuyaluyo imibhobho le mibhobho bekombana ngemibhobho khonakho amapolisa akabophi but uyabezwe bekhuluma kuphela kungavele ukuthi umuntu we-MDC ekhulume kuphela kana umuntu we-opposition ekhuluma ukuthi no thina sifuna ukhipha umnangagwa kathi beliyenza umhlangano selibotshwa lifike emayelokuzeni entithandaba ngani akula cala liyakhululwa lidlela isikadi kuphela mantulayo zifokoro zabantu lezi
salibonani sakabonani kwistudio seven abasakazi kuningi ababingelekazi siyabona ukusakaza kwabo kunani kangaka kusakaza iqiniso akithi ngicela ukuxwayisa kulo undoda othi abantu abavoteli iZANU nge-MDC wena ndoda futhi yazi wakhuluma i-MDC ngcono kuyiZANU ma ukhuluma iZANU uzahlazisa abantu uyanyanyisa abantu ngoba iZANU kunini kunini isesihlalweni abantu behlupheka sihluphekane ngenxa yeni linabantu beZANU nawe wena okhuluma ngokwezwa abantu behlupheka cela ukuthi lime kancane ngale ndaba yeZANU yeni le manini kancane ngeZANU yeni njalo lowo buzo ababuzayo ukuthi kukhona umqondisi okungani uphumelele engavotelwa kuma-by-election umqondisi kanti ukhulumile iZANU kudala irigile ama-elections kudala iwaye uyarigile manje umqondisi ukhulumile phela ukuthi yena kungani engangeni umnangagwa kudala bayathethe uyakhuluma bayakhuluma ukuthi wena sebewinile
Salubona basakazi nabathandi be Studio 7 lona okhuluma uGift Sondoko. Basakazi ngithanda ukubuza la ngesikhathi uDouglas Monzora ecosha amalunga MDC Alliance ayengene ku MDC Alliance ngetikile MDC T wayesithi sevalete umthetho weparty bajoine MDC Alliance ongokomthetho sisekelo iqembu le ngomthetho sisekelo MDC T mawujoine elinye iqembu automatically uyabusuzicojile ukulelo qembu, so yikho wabe recorder. So yena njoba yena eyileader yeMDC sesithi leader yeMDC Alliance ngeke bamrecole yini bemxoshe ukuthi ngoba usezibizwa ukuthi uyileader yeMDC Alliance. Lapha ngicabanga ukuthi ama advisors kaMzora amgwenxe kakhulu ngoba sebezamxotsha vele, ngoba abantu babexotsha bexotshela ukuthi hayi bajoyine ini iMDC Alliance. So mabe bejoyine iMDC Alliance kusho ukuthi abasaqualify ukuba ngamalunga ani iMDC T, bayikho babewa recall. So yena njengoba esejike ngapartners manje uyimileader MDC T sesithi futhi uyangena eMDC Alliance, kanti uyileader yamaqembu amangaki? Uyileader yamaqembu amangaki? UDouglas Monzora ngani ipolitiki yamhlula manje ngiyabheka. Ngiyabonga uTalanze Thembisa manje yami.
Kungamazwi enu lina balaleli bethu, lisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, umongameli Volodymyr Zelensky wakwele Ukraine usethese umanyano wamazwe omhlaba we-United Nations icala lokungathathi manyathelo kudaba lwempi yelizwe lakhe leRussia. UZelensky utshele umanyano ukuthi uyehluleka ukulandela indikimba yesisekelo sombuso wayo othi wabunjelwa ukuletha ukuthula emhlabeni jikelele. Lokhu kulandela ukutholakala kwezidumbu zabantu ababulawa ngesihluku edolobheni leBucha elalithunjwe ngamasosha akweleRussia. Kodwa uhulumende weleRussia uyalandula impilo yokuthi ngamasosha elizwe lakhe abulala abantu laba. Kule mbiko ethi isihluku esikwelinye njalo idolobho eleBorodyanka singaba sisedlula isihluku esibonakale edolobheni leBucha ngoba kucatshangelwa ukuthi kule nkulungwane zabantu ezabulawa mahlayana ngamabutho akweleRussia.
Abakandimiri, Blessing Zulu, Baba Wande, Baba Choto, Tete Mavelas, Mike Wove, Atas Goriwa, Thomas Silvas, Murai Jena, Lloyd Amoyo, Mangudra, Chingre Marundo, Owero, Rutendo Mawere, Godfrey Mutimba, Mike Okariati, Kirimu Zamini, Tandekile Mutanga, Uranai Mutengi, Patricia Mladigwa, Chris Dube, Chris Gande, Ungamili Ngomo, Blackface Jeremiah, Sasbanda, Uto Kumalo, Anastasia Ndofu, Londolozi Ndofu. Yeva Garcia, Chokurangarai, Vasa Kuru, Ramakasia, Bataramaita, Baba Banga, Safari Yema, Sandra Nyaira.
Abeleli ozithi yena moyo wase Zimbabwe umoyo ngumlandeli njalo we Studio 7 ingoma ithiwa Studio 7 siyabonga moyo silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com libe losuku oluhle